Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 26 Mhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathintambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i lockdown.
Ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisipitipiti ngathayize mbuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba nginobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe kukhetho ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i lockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uInspector Bert Nicole Ncube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela i-curfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende ethule imbono ehlukeneyo kudaba lwe-coronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe kunguye njalo umphathintambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo nxa silandela iphepha le-chronic yakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekadike yakhulunywa ngamapholisa ka-6 p.m. to 6 a.m. kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathintambo wezempila kahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa-ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le-COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa.
Imbiko le isidale ingcubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo-3 emini. Kodwa ngenxa emva kombiko lowo sesitheza ubona uphuma emaphepheni kuthiwa ukuthi umseli kamphathi Ntambutheni, kuthi ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ingqathayiza embuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kutho ukuthi bonke abakhulumileyo abangasibo bomongameli into abayikhulumayo abantu bangeke babesiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lanelizwe elifele livele ofisini ephezulu. Kathesi ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza ke kuxubane yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe. Kodwa ke kathesi ngibona abantu asokubadida.
Bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ebimele ilandelo.
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela sibili ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzelele ezinye kade zivale ngo-3 sibili. Hayi labantu bese bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyele ezindlini lanxa nje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kuqiniswe kuyizixukuxuku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale. Hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo ke bekuyisibonakaliso sokuthi abantu bese belandela la izinqumo kathi sesifakile. Kodwa ke kathesi ngibona sokuzabanzima ngoba abantu sebedidekile abasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19, abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakobulawayo nezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose inkulungwane eyodwa 911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula inkulungwane ezilitshumi 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Yosaphethe isikhundla sokuba unobhala obona ngezokukhanga usikelo lwebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi ngena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZANU-PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe okubalisela ukufakela inkokheli ekuZANU-PF lohulumende izijeziso zomnotho. Imbiko kaChinamasa isolwe ngabanengi okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eyeYoung Journalists Association Zimbabwe YOJA. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Ukukhulunywe uChinamasa ngumsakazo weStudio 7 ukutshengisa ukuthi iZANU-PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Bafuna intatheli zindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokhu abakufunayo. Okwenziwa iStudio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi ayisikwentatheli zindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibachayisa ngovalo labo njengentatheli zindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethusela intatheli zindaba. Ngiyabonga sasebenzisa. nje thina nje intatha lezindaba ezincane lokhu kuyasethusa ngoba lati sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazivuniyo bona lati sizathethiswa ende uvela thethiswa asazi ukuthi kunozenzakala phambili
obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana bekezela gumbo laye upha umbono wakhe
engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime singakhangelela noma yini you can expect anything singakhangela noma yini ingayenzeka njengoba nishile ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime
kesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathintambo wezokukhithwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba
Why don't you phone him? He's a
Ubuza yena angithi nguye okhulumileyo mina angazi lutho.
I'm the government spokesperson. I haven't said anything and I don't know what you're asking.
Umsakazo weStudio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso yeVoice of America. Umsakazo weStudio 7 usakaza indaba ezingasekeli ihlangothi njalo eziqotho. Indaba zeStudio 7 zithembekile njalo lumsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwelemelika lomhlaba jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kwezemaphandleni umphathintambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye lendlala esigabeni seGwanda South abakhaleli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
ugumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leli uqhutshwa njani kunenezinye inhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo ukwakhiwa kwedamu leli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nakenye ngenxa yokuthilela kwemali okhokhela ngokwakhiwa kwaleli damu umnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba lo mnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazanyiswa imali ebuya ngeziqephu
This year we allocated 43 million right here. It's not enough, but we I think we can do enough work to make good progress this year. 87 million is the contract price of this US dollars. Is the contract price of this gem, and that's what we need to complete the gem. We are going to include some mitigation works on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are the gem and the canals to that place is. $87 million.
Lonyaka siphiwe i-43 million RTGS ayeneli kodwa izasiza ukuthi siphuthe eminye imisebenzi. I-87 million United States dollars yiyo efunakalayo ukuthi siphuthe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelizela eGuyu irrigation.
Ugumbu uvumile ukuthi kwakhiwa kwaleli damu uhamba ngesiqubo sikafudu kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006 but progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site with the dam earmarked for completion within 2 years.
Nizwa besithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacatsha ngo-1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo kwaphazanyiswa ikusilela kwemali ukuvela kombuso we-new dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale ukwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili.
Umnomzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo izakhamuzi eNtebe uthi nyanga ezakhamizi abazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu.
Ezemvelo zona ezikade esikuya siyabona kuyadilizwa izintaba laphana kunengonyo kuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona. Right, kubiselwa njani? How do you compensate? How do you compensate kulokhu yana osekulahlekile esesikudilizile? Amatsha adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona kodwa kade sinxa sesidilizile kuzabe sekuminjani.
Ngaphandle kwalokhu Sipanda uthi ningi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza.
Kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhatshana khona phana emanyange still asisuthiseki kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhuluma isiSuthu noma ukukhulunywa isiNdebele kumbe ngithi isiKhalanga. Kulolimi kulolunye ulimi olukhulunywayo khona phana kutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela kathana kwezindawo kambe khona pha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu zonke lezi izinto ezivana ukuthi zinandele masinyani ukuthi sisebenzeni kahle sizwane iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano.
Umphathi ntambo esabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Bedni Khonqube wabekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele.
Indlala once ithuli manyange is completed iconstruction yayo will say bye bye to hunger sesiphila.
Umnumzana Love Monqube oyisakamuso ematobo uthi inhlelo ezifana lalezi kanelo lokubhalisa abaphatheke ukulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla libusayo leZANU-PF okuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Ngoba iZANU manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele. Bantu khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yeZANU le like linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa salwa njengathi sasingamayouth ngaleso sikhathi but-ke mase sizobhala lamhla sokuyovotini sikukhangela ukuthi ikhampeni indlela yokudingela lani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista so sithi ebantwini bantu limu kani mase lisiyevotini khangelani.
Ugumbu ufike njalo emgwaqweni osuke egwanda usiye emapisa osule mnyaka ungafakwanga ithara waphinde wavakatshela lapho okumele kwakhiwe igwanda state university phansi kohlelo lwe-national development strategy NDS-1 uhulumende uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni. Ngimele umsakazo we-studio 7 ngisethuli manyange egwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ibekezela Maplanga isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens osichazisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe kumnyaka ophelileyo ngoMarch. Okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule empilweni mina ngumuntu othanda abantu. Ngingumuntu futhi ozisebenzayo, uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown umkhuhlane lo oyi-COVID owabuyayo khona ana ngomathi uqalisa lapha abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama shops aye lezikhati zokuvula indama hours angkhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisa ukuhamba hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyi ngafaka abantu engangibazi kakhulu engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi ngasefikelwa ingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo abuye afake konke akwenzayo ku platform yona le ingatsho njalo njengesilungu ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu lwana uthengisa lokhu nxa ngabe ukuthanda sasikhuluma nje ku WhatsApp group khona phana ukuthi hayi mina bemfuna imbida echomoli hayi mina bemfuna lokhu so uthola ukuthi kuba lula and then okunye isizathu esikhulu sokuvula inhlanganiso le ukuthi njengabomama sithole ukukhuthazana sithole ukufundisana sithole njalo ukuncedisana kuma business ngoba ungathola ukuthi omnye umama uyabe elawo umbono elesifiso sokuthi enze ibusiness but engelambono ukuthi angaqalisa njani ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama kungabi lo mama esimkhethayo kube lo mama othengisa amatamatisi umama othengisa izwits emgwaqweni umama othengisa izigqoko esitolo kube lo dokotela kube le lawyer phakathi kube labo magistrate phakathi ukwenzela ukuthi sithole ukufundiswana for example bese kwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku cancer screening ku cervical cancer screening siyamxusa simcele abuye ku platform online abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani ukuthi singatholi umkhuhlane ona lo ohluphayo njalo futhi oyiwo oqeda omama okuthiwa i-cervical cancer sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphanane izikhathi sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu ndobunzima balokhu lalokhu lalokhu so ngokunjalo-ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili
imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngayo
hayi okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo ngiqalisa ukuvula inhlanganiso leyi bekuyimi ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala so khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silomhlangano esiyenzayo so siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find a teaser ayibhadalayo phakathi kwenhlanganiso naleyi kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo singabomama sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu ukuthi yena uminjani siyagebhelana imgodi sa-approacha i-company sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyigruphu sicela ukuthi basincedise ngokusigebhela imgodi njalo sicela i-discount abafakelana amasola ezindlini njengoba amagetsi siyakwazi ukuthi khayahlupha bafakelana amasola abanye futhi ngabathengelana izimoto abatshayelana izimali bethengelana izimoto abanye futhi ngabatshayelana izimali mali ukuthi siqalisela ku-$20 abanye betshayelana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho so izinto esizenzayo ebulawayo Queens ziningi including futhi ukuthengelana i-grocery siya qoqa imali nyanga zonke thenge i-grocery sibeke sishare after 6 months omama ngabantu abakwanisayo bayehluleka ngenxa engathi ngesikhiwa ngama-resources but ngabantu abazimiselayo nje bazimisele into yabo bayiyenze yikho kuthiwa omama zimbokodo ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu kodwa-ke ibulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi njalo okunye esakwenzayo njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi ibulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezithiyeneyo savula i-intercession group igroup yomthandazo ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa uNkulunkulu okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi athiyeneyo abasithandazelayo ebusuku lemini
lowo nkosikazi ibekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Queens asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga yikhona pha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC yabo
siyadivana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba lamuhla sixoxa lengcwethi ecubungula
ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluka mnyaka ka 2023 sikhangela ke amathuba amabandla achiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMatopeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano liphelile du akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukamnangagwa ethenga abantu beMDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho ngokwaseZimbabwe ngokwepolitiki yaseZimbabwe kumbangazwe waseZimbabwe bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe umnangagwa umuntu ongenamandla umuntu ongela popular support umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ah, ibandla lezaphu okwalo sekwaphela. Waphela ngaphansi kobukhokheli buka Joshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokho okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi buka Joshua Nkomo. Konke lokho esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa wakukhona kudala kodwa ngeke uphinde kwakhe ke kube khona if ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile kuyino sokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abanga bekhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba ikhona phezapho eyaziwa ngakho lokho kunye asigcineni imbali yezapho njengabantu begcina amathamba abo esemkhulu akulondoloze kahle sihloniphe singafuna ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje kwaphela okwayo ngeke phinde futhi kube khona
abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMatabeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya ungakubona kusenzakala yini khona
kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano bathathela into yabo yonke baphucwa konke ukubenza babe ngabantu abasenanhlonipho abayiphiwayo basele nje beze ikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMatabeleland ithole le mali yanele ukuthi ikhankase ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha mhlawumbe umbuzo sokungaba ukuthi uma isithe yaluphiwa lolosekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisana nalezi zinto ethi sezenzwe izano ngoba osekwenziwe izano lombuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMatabeleland kubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle izwe laseMatabeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakubheka leyo ndlela yiko ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Loke bekungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ukuvikezayo. Siyabonga sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathintambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lwezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa yokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 isolo engabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.